Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 17 Ngcwabakazi 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapolisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapolisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia.
Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku-COVID-19 njalo lelizwe lenelise ukumelana nalo mkhuhlane.
Ukhetho luhambe kahle njalo into esiyibonile ukuthi kona ontanga yibo abaphume phandle bavota yokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi kona khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumende.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Ingcwethi kwezombusazwe ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ekutshoneni kosuku lwayizolo, inani labantu abatholakale bele-COVID-19 liqansile kulelawuThani. Abantu abangaphezu kwamakhulu amane 444 kwabahlolwe izolo batholakale belegciwane leli, labulala abaphose bafika amashumi amathathu 29. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukukhathazeka ngenombolo zikahulumende azikhupha nsuku zonke zenani labantu abahlolwa betholakala bele-COVID-19 ababulawa yileli gcikwane labahlatshwa ejekiseni ele-COVID-19 vaccine esithi lezi nombolo azisisiseki. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabathi lezi nombolo akazizwisisi.
Sinanzela ukuthi ama-cases lawa e-COVID-19 aqedakali inombolo zawo esithi ama-statistics ngesande bekuyi-235 izolo sizokuthiwa bekuyi-444. So-ke kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane lokhu kumemetheka kusiya phambili. So siyacela izakhamizi ukuthi sihloniphe ngokwesikutshelwa sigqoke nama-social distancing, sigeze izandla, sanitize ngoba bakhona abantu abathi hhayi kuthiwa inombolo sezisehla ngokunjalo abantu sebefuna ukuphila ngentando yabo. Asekunanzela umkhuhlane awuqedakali, umkhuhlane omutsha odinga abantu bawuzisa ukuthi la madokotela basawudinga ukuthi bawubambe kanjani.
Umnumzana Ndumiso Khuphe ongumongi uthi abantu lokhu beyekethisa ukulandela izixwayiso zokwehlisa umkhuhlane we-COVID-19 okungaba yikho osokubangela ukukhuphuka kwaleli nani kwezinye insuku.
Uhlupho olukhona ngamanani lawa khona kulezi nsuku yikuthi uzathola ukuthi ulabanye abantu babengalandelelekanga lekho sikuthi i-contact tracing. Abantu baqhubeka belokhu bethelelana, then kuzokuba lelanga lapho abantu asebethusha khona bevele sebegula esibhedlela. Yikho okwenza amanani lawa ande. Lakho okunye singakukhangela yikhona ukuthi abantu bahambe ezindaweni ezinjengezimfeni. Nxa bengafika khona ezimfeni lanxa amanani besehla, bona abantu bengabuthana, kugcina sokungani kumemethekile. Yikho abantu amanani akhona engani ahlalisekanga. Kwesinye isikhathi kwehle, kwesinye isikhathi kwande. Okunye kwenziwa ukuthi ngiyaqeda insuku mhlawumbe abantu bengathestanga ezigabeni ezithize. Mhlawumbe ezathestayo yikho lapho uzakhanya khona kulamanani amaningi.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, ukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ma ngikhangele inani labantu abaqhubeka bethola umkhuhlane we-COVID-19 uyehla, kwesinye isikhathi ukhuphuke, singakhangela inani lakhona alimi ndawonye kumbe lehle kokuphela, okutshengisela kubana umkhuhlane lo lokhe ukhona.
ngiyakhuthaza ukubana silandele izixwayiso esiziphiwa ngabempila kahle ukuze siphephe kulomkhuhlane siqhubeke. Njalo kunye ngikukhuthaza ukuthi asihambeni siyohlaba ijekiseni elokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sonke singahlaba kuza kwehla ukuthi sibe siqhubeka ubulokhu siba khona lomkhuhlane.
Unkosikazi Nikiwe Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi balesimanga ukuthi inani labantu ababanjwa umkhuhlane seliqansa kangaka.
Abantu abaningi sebezimisela ukuthi bahlabe njalo lokho besiyahlaba. Silokudana ukuthi umkhuhlane lo awehli, lokho ubamba abantu njalo ubulala abantu. Abazempila kahle bahlezi besikhuthaza ukuthi siyehlaba njalo silandele izixwayiso. Kodwa ngilokudana ngoba abantu abaningi ngani ba-relax, mhlawumbe yikho okudala ukuthi lokhu ubamba abantu abaningi. Abantu ngabe bayalandela izixwayiso lezi kulwisane lomkhuhlane lo.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempila kahle kukhansili yakoBulawayo, wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba okwenza amanombolo awempela viki akhanye ephansi izikhathi eziningi ukuthi balutshwane abantu abahlolwayo ngempela viki. Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempila kahle lwethule umbiko wokuba inani labantu asebehlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19 bebephezu kwezigidi ezimbili, i-2,091,550, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo elizweni lonke bayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye, i-1,254,206. Uhulumende uhlezi esithi ufisa ukuthi kuseyaphela umnyaka abe esehlabe abantu abangaba yizigidi ezilichumi, i-10 million, ukuze kufinyelelwe isibanga sokuvikela ilizwe lonke kulolu bhubhane abayithi yi-herd immunity. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 elevaccine. Bathi lokhu yikwephula amalungelo abantu. Umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatobo Youth Development Initiative uthi lokhu kuphazamisa impilo zabasakhulayo elizweni. UDube utshele uMichael weStudio 7 ukubana kulokuthi uhulumende yavimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijiyeneyo zempilo, kumele athuthukise imikhankaso yakhe yokufundisa uzulu ngejekiseni le-COVID-19 vaccine ukuze abantu baqale ukulamukela ngcono.
I-lockdown yona vele isethuse kakhulu, besingakhangelelanga, besizithethi khona mhlawumbe uzoiza some of ama-regulations abantwana besikolo bekwazi ukuthi bebuyele esikolweni. Sasikhuluma last week we're talking about abantwana abancane abazithwalayo, kanti kunama-issues abantwana abancane ababethele nzima ngenxa ye-abuse abahlangana nayo. Ngenxa yokuthi most of them sebesekhaya, abanye ngabazithele ukwazi ukuthi khona ngeke babuyele esikolo. So i-lockdown is making things worse. Sinesifiso sokuthi ngabe izinto can get back to normal, and the advice engayinika abantu ngixwayisa ukuthi khona mhlawumbe sizame ukuthi sivaccinate, ngoba yinto manje engasenza ukuthi khona sigcine sikwanisile ukuthi sibuyele esimeni esiright. But we can still not force abantu ukuthi khona kube mandatory vaccination, ngoba into ebalulekileyo ukuthi silethe i-information ifike bebe lolwazi lokuthi ma bevaccinate bavaccinate ngayiphi vaccine, and yonke i-information beyithole. So i-information yebalulekileyo, so khona abantu bangasoze bebe reluctant, because most of i-information abayitholayo ama-conspiracy theories ayenza ukuthi beyesazi, becabanga ukuthi i-vaccine leyo akusi into engabasilisa but engabayenza ukuthi batshone. So yikho okusuka kube nzima ukuthi khona now the government is fighting against fake news le-pandemic, then kuba nzima kakhulu. So into ebalulekileyo ukuthi khona abantu bethole i-information e-right. So i-government needs to avail information for abantu abasemakhaya ukuthi kube easy ukufighta i-COVID-19.
Bakhona abantu asebelahlekelwe ngumsebenzi, abanye abasavunyelwe ukuyosonta e-church ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli jekiseni. Ukubona njani lokho?
Le I think into engcomthethweni because into ebalulekileyo kwethe ngisho ukuthi khona ama-authorities kumele ahambise information ifike ebantwini ngoba kule sizathu sokuthi abantu beqale ukwesaba ukuthi ngise ukuthi information esiyitholayo eningi yile engaqondanga. Into ebalulekileyo yukuthi khona behambise information ebantwini abantu bekwazi ukuthatha ama-decision from an informed perspective ngoba umuntu uma esexhotshwe emsebenzini ngenxa yokuthi akafuni ukuhlatshwa kusuka sokuyiku-abuse amalungelo abantu. So into ebalulekileyo yikuthi khona i-government i-responde positively ngokuthi khona i-make sure ukuthi khona they explain to abantu ukuthi khona ama-vaccine la ama-consequences akhona i-what la-what ukuze wonke umuntu oyethatha i-decision ebekwazi ukuthi khona i-decision leyo uyithatha ngoba esazi ukuthi khona ulwazi alutholele uqondile.
Sike saxoxa le ngcwethi kwezemithetho yena ubesithi ukuxotshwa kwabantu ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli jekiseni lokhu kusemthethweni uphinde wathi wonke umuntu ulelungelo lokuphila ngesingezi bathi i-right to life. Ubesithi ukuxotshwa kwabangafuni ukuthatha leli jekiseni kusemthethweni ngoba baye bevikela impilo zezisebenzi zabo. Ukubona njani lokho?
I think it's something which we need to interrogate as sonke as a collective because ma kungabe kunjalo wonke umuntu usezahlaba ngenxa yokuthi khona akana choice and we can't be taking such a very important decision out of desperation. Into ekhona ukuthi everyone has to know ama effects ukuthi khona mangahlatshwa injection le kwenzakalani. The only way ukuthi khona bonke abantu bethi ma bengabe behlaba injection bebekwazi ukuthi bayihlabela ukuthi khona information ibe khona. Ma ukuthi khona kuqondiswe ukwazi ukuthi khona akunanto embi engavelela abantu ma behlaba injection. I don't think kunzima ukuthi khona ufinyelele lasebantwini baje. So the reluctance ukuthi khona abantu besabe ukuhlaba injection le because the right people are not reaching out to them. So kusuka kube nzima khona ukuthi khona basebenzisa ukuthi khona yini le ukuthi khona bangasile. Abanye they even think ukuthi khona the leaders are not even taking that vaccine. So kuba nzima ukuthi khona bona benjani bethathe vaccine. So into lezizwe ezibalulekileyo ukuthi khona at least address the causes of ukuthi abantu bengafuni ukuthatha ivaccine before even think of suspending them ukuthi bangasabuya emsebenzini. Siyabe si-addressa the something which is not the real issue la. Into ebalulekileyo to understand ukuthi why abantu bengafuni ukuthatha ivaccine.
UDecent Dube ngosakhulayo wenhlanganiso yeMathobo Youth Development Initiative. Limuzwe lapho ixoxa loMichael Obe weStudio 7 eseMathobo. Siloke sikudaba lunye intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda uxoxele zakamizi zakobulawayo ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 vaccine. Asizweni ixoxa loTawanda Kaseke isakamuzi sakobulawayo.
Mina ngitawanda kaseke. Tawanda kaseke, nyakubona lapha ke uya bhotabhota kwenzakalani, wenzela impilo?
Hayi, mina ngisomagetsi, ngenza ngamagetsi. Ngisuka technician.
Umkhuhlane lo corona ke uzwani ngawo?
Umkhuhlane lo ubhakile lokhu esisenza ama-lockdowns, mask up, sizivikela.
Kodwa usebenza njani nxa kunje?
Hayi, ukusebenza kuyasebenzeka. As long wena uzivikele kuphela. Uqathile ukuzivikela.
Siwahlatshwa yini wena?
Hayi, kwamanje angahlatshwa.
Ukhalothi uzahlatshwa nini? Kumbe yesabo, ngilo wasozihlatshwe lawa.
Hayi, ngizahlatshwa.
Awesabi kodwa?
Hayi.
Awesabi. Abahlatshiwe bathini bona?
Hayi, abahlatshiwe bathi khona nje uright.
Suka wabona umuntu ogula umkhuhlane lo?
So far angamboni.
Akwamboni?
Hayi, angamboni.
Kodwa ufile uyezwa kuphela?
Ngikuzwa kuphela.
Awukamboni ogula ngawo umbona unto njani?
Hayi, angamboni.
Awuzuthi bathi bakhala umuntu uye bengasephelwa umoya uzakuzwa?
Ya ama symptoms akona challenge ngawo kwalana ukwehlela ukufuka
uthini abantwini ngoba advise abantu njengomuntu osebenzayo
advise ngabanika nabantu ukuthi bezivikele because umkhuhlane simbi siwafektha kakhulu uyamosha kakhulu.
UTawanda Kaseke ngosakhulayo oyisakamuzi sakobulawayo limuzwe ixoxa lapho lo Ezra Jesus Banda ikhona ngale ngakobulawayo. UEzra uphinde waxoxa njalo lo mnumzana abo ngani Dube laye oyisakhamizisa ubulawayo.
Bongani.
Bongani, ngihlana nawe. Bongani bani?
Bongani Dube.
Bongani, lapha ngibona ke uphuma lapha eklinika uvela ngaha.
Ngivela Hlatsha.
Suhlatshiwe la?
Sengihlatshiwe.
Akusixoxele ngokuthi wena kuyini okwenza ukuthi uzohlatshwa. Siyabona usesengumuntu omutsha, akujalanga ubona abatsha kakhulu bezohlatshwa.
Ngibona uqakathekile ukuthi othi ngizohlatshwa kwenzela ukuthi ngikwanise ukuzivikela emkhuhlaneni nona lowo osedumbile.
Uzibuyele wedwa kula muntu othe buye.
Ha ngizibuyele ngene.
Ekufikeni wakho ufike isikhathi bani la sizothi imizila le imide njani siyibona imide kangaka?
Ha ngifike ngabo laba ngifike ngabo 10.
So uthatha ama-hours ulele. So bathe bekufika wafika wenzani ukutshela abanye ukuthi bangayesaba basemagaba ufika wenzeni la?
Ah lapha yikufika la yena nje kuphela then bangala yena bese bezokuhlaba.
So,
I'm
going to go to the
hotel. But
after 1 month.
Okay.
So, I'm going to go to the
hotel.
I'm going to go to the
hotel.
I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel.
So, what got to be dropping those attacks?
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhe lilwisana le-coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusandunanzwa usuku lokuqakathekisa ungatshiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele. Olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 ntambama.
Ingcwethi kwezombusazwe kanye lezenotho ziveza ukuba iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengisenelisi khona ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Lokhu kwenzakalala nxa uhulumende ehlezi esithi umnotho uyathuthuka njalo luzofezeka uhlelo lokuba kusiyafika umnyaka ka-2030 sekulabantu abalenotho ephakathi laphakathi kusiya kwephezulu. Yintethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethulele uZulu ngenyanga ephelileyo ku-midterm budget review, umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube utshela uZulu ukuba umnotho uzothuthuka okuzadala ukuba abantu baphile ngcono eZimbabwe. Ukuzinza kwesisindo sedola leMelika emkambo kahulumende, uNcube uthi ngesinye sezibonelo sokuthi isimo siyaguquka.
The current price and exchange rate stability will go a long way.
Isimo kwezintengo yempahla kanye nokuzinza kwemali yakwamanye amazwe kuzosiza ukusekela abamakampani ukuthi enelise ukuthatha isinqumo sokuzithuthukisa.
Kodwa umnumzana Godfrey Ndlovu wakoBulawayo ophila ngokuzisebenza uthi uMangoye uselala eziko ngenxa yesimo somnotho.
Kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa, especially laba ama-cross border traders, bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe? Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha?
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukusiza abantu bakhe bona ababhekane lobunzima ngenxa yesimo somnotho.
Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu. Kumele uhulumende aqakathekise indaba yokuthi abantu basizakale kusikhathi lesi lapho abangakwanisiyo ukuthi baye emsebenzini.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Lubani Nondo uthi kuningi uhulumende angakwenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuyathwa siyithululela imali ngoba yi-sector mele ivulwe yanelani i-tourism ilibambeliswe.
Uhulumende yena uqina ngelokuthi konke kuhamba ngendlela umnotho uyathuthuka, ekhuthaza uZulu ukuba abekezele konke kuzolunga ngokuya kwesikhathi. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi yizifiso nje alazo uhulumende, kukuningi okumele kulungisiswe kwezombusazwe lakunhlelo zezenotho ukuze zifezeke inhlelo zakhe. Zithi njalo kunje lokhe ethwele nzima uhulumende ukuhlawulela izikwelede azithatha enhlanganisweni ezikweledisa amazwe omhlaba ezinjengabo World Bank IMF lamanye amazwe athuthukileyo okwenza lingafinyeleli ezinye izikwelede. Isimo sezombusazwe sokungalandelwa kwemithetho, ukwephulwa kwelungelo loluntu, inkohlakalo ngokunye okunyampisa inhliziyo zabangafisa ukuzotshala imali eZimbabwe. Ngakho ke nxa kungabi lale inguquko njengelizwe, akula okuyiwa khona kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abesifazana baseZimbabwe asebehlala kule South Africa abadabuka ezabelweni zeMandebeleni basungule uhlelo lokusebenzelana labadabuka eKwaZulu Natal kwele South Africa lokwalibelana ulwazi ngamasiko lamacebo emisebenzi yezandla. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekungabizozwayo emidrand egoli kwele South Africa ngelanga labo mama omvulo amanina dabuka kwamthwakazi labo swabo abavela kwaZulu besina becula lokufundisana. Lolu bekuluhlelo olusungulwe inkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi ngenhloso yokuthi omama bakwamthwakazi laba kwaZulu baqale ukufundisana ngakho konke okudingakalayo ukwakha izizwe zabo zombili. Emazwini ayo ewathumele abebebuthene kulumbuthano, inkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi uthe baqakathekile kakhulu omama ekwakheni isizwe sikamthwakazi.
Masebenzulu amahla, please allow me to begin the sentence by confessing that it is one thing to chant umfazi imbokodo, and it is another to actually see umfazi imbokodo in action. When I hear the phrase watindimbokodo, I am reminded of my great-grandmother who stood up for a nation in a time of strife and trouble. Sithi alala zimbokodo, alala African women, alala thwakazi omuhle.
Phansi kwalolu hlelo abesifazane laba bazafundisana ukukhulisa amantombazana ngendlela efaneleyo kugoqela lokukhuthazwa kwabo ukuthi bakhule bezintombi ezigcweleyo kanye lohlelo lokuhlolwa kwabo okulokhu kusenziwa kwaZulu. Qede lapho bazafundisana imisebenzi yezandla kanye lokugavelana amacebo ngendlela zokuphila ngalesi sikhathi se-COVID-19. Unkosikazi Gugushezi okhulumela inhlanganiso yembumba okuyinhlanganiso eqhuba umsebenzi wokuhlolwa kwamantombazana uthi ukwabelana ulwazi uqakathekile kakhulu kuzizwe zombili.
Isifiso sami lento njengoba iqalile lokhu kuhlangana kwethu kuqalile ngathi kungaqhubeka njalo ngoba singama-Afrika nje sicobelelane ngolwazi, sitshelane ngolwazi omunye nomunye azi ngokukhuliswa ngoba abantu abadala kakhulu kakhulu ogogo abasekho abazositshela ukuthi kwakwenzakalani. Sekufuneke thina ngoba akubhalwa phansi inkinga, umAfrika akabhali phansi ashiye ebhalile.
Umgcini sihlalo enhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathuthu uthi ekuhlanganeni kwabo kwakuqala kukhulu abakufunde kumanina akwaZulu.
Abo mama besizwe sakwamthakazi bathola ukuhlangana labo mama ade bevela kwaZulu bezobafundisa nje mama bezoxoxa labo ngokuthi bona nje abo mama kwaZulu baziphethe njani, ubukhosi bakwaZulu bawuphatha njani njengabo mama. Besifundisa lati singomama ukuthi njengabo mama kumele siziphathe njani njengoba thina mama ubukhosi lo into esikhule singayazi engaziwayo njengoba lokho kuyinto yagcina ukubonakala kwelikaMzilikazi ngabo 1893.
Omunye futhi weZimbabwe ugogo uMankomo ukuthi ukufundiswa kwabasakhulayo kakhulu abeZimbabwe ababodwa eGoli abazali besele ekhaya yinto eqakatheke kakhulu.
bese bafundisa ukuthi bakwazi ukuziphatha mabe namadoda wawe imizi yabo siyayibona yadilika akusayakhiwa namhlanje ngenxa ukuthi abantwana besintwana bahloniphi sibabona bagcwele egoli umntwana othi mangaqeda isikole ekhaya sebuya egoli engakazi eyekwena abantwana bethu okunye siyababona khona egoli sebabulelisa abafana ngoba baqoma abafana nga 2-3 abafana becina begwazana bebulalana siyakhuza bakithi sithi lo mhlolo kawupheli
inyanga kancwabakazi inyanga yabesifazane kwele South Africa lapho abenza khona inhlelo ezijeneyo ezithinta intuthuko yabo ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo uhlelo lokuba amaqembu omdlalo wenguqu azadlala njani kuncintiswano namaza wezwekazi leAfrika awenkezo eAfrica Cup of Nations omnyaka ozayo lukhangelele ukuqhutshwa lamhlanje ntambama kwele Cameroon iqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lalo ngelinye elilinde ukubona ukuba lizadlala lawaphi amaqembu. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu angamashumi amabili lana azafakwa kuzibaya ziyisithupha njalo kusibaya ngasinye kuzakuba la maqembu amane phambilini kokuba amaqembu afakwe kuzibaya afakwe embizeni yezine njalo iqembu lama-Warriors lifakwe embizeni yesithathu ndawonye leqembu lasegabon elase-Guinea-Bissau ele-Cape Verde ele-Mauritania kanye lele-Sierra Leone okutsho ukuba linyeke lifakwe sibaya sinye lawo lawa maqembu. Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Mpandare uthi isifiso sabo ngesokuba bengafakwa sibaya sinye leqembu elimela ilizwe le-Cameroon okuyilo eliqoqa limidlalo.
Basikwata zwe 23 hapana chatinganyenya kuchika
kumaqembu amanye angamachuma amabili lantathu iqembu esingalesaba ngile Cameroon ngoba lona liyabe lidlala lisekhaya okuthi ukuba lizabe lilosekelo olukhulu kakhulu phose wonke umuntu efuna ukuba lidlulele phambili. Isifiso sethu ukuthi singahlangani leqembu elimela ilizwe eliqoqe imidlalo njengalokho esakwenza umncintiswano weAFCON elizweni lase-Egypt ngo-2019 lapho esafakwa ndawonye leqembu le-Egypt kanye lowe-Chan 2020 lapho esasukusibaya sinye leqembu leCameroon.
Embizeni yokuqala kuleqembu leCameroon kuleqembu leAlgeria okuyilo elinqobe kumncintiswano oqhutshelwa kwele-Egypt ngo-2019 eleSenegal eleTunisia eleNigeria kanye leMorocco. Embizeni yesibili kulamaqembu abalisa ele-Egypt eleGhana eleMali eleIvory Coast eleGuinea kanye leBurkina Faso. Embizeni yesine kulamaqembu athi eleMalawi eleSudan eleComoros eleEquatorial Guinea eleEthiopia nyelele Gambia. Amaqembu azaphutha imidlalo ezibaya ehleze endaweni ezimbili eziphezulu kwengalane kanye lamaqembu amane azabele imiklomelo eminingi kulawa ahleze endaweni yesithathu yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano njalo uMpandare uthi ulethemba lokuba lele Zimbabwe lizadlulela phambili.
Zimedzesezi tinopedzerana tiri mazera mamwe chete saka
amanye lawo amaqembu siyafana nje ngoso wethu sikhangele ukuthi nxa singanqoba kumidlalo yethu kumbe sibe ngutshiki lobhanqa singaphutha imidlalo yezibaya sisendaweni yesibili loba sibe ngelinye lamaqembu azabe hleli endaweni yesithathu azadlulela phambili.
Umncintiswano weAFCON 2021 ukhangelelwe ukudlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo kusukela mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela kusiyafika mhla ziyisithupha kunyanga kaNhlolanja. Lo mncintiswano obuhlelwe ukuba udlalwe lonyaka kodwa wadluliselwa phambili ngenxa yobhubhane lweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani izihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele kuCOVID-19. Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela kuCOVID-19 elevaccine. Ingcweti kwezombusazwe lakwezenotho ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabanyanga ngamandla bengesenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngo-fast 6 ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Oliver Lilisayo, my friend is Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.